Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 19 kumpandulo 2024 ngokhebstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Asozube khona umehluko uma kungalumiswanga lokho okuvimbele ukuthi amakhomishini la amanye angasebenzi. Into eqakathekileyo ukuthi laba abasezihlalweni zamakhomishini umsebenzi lo bawuthathe ngendlela efaneleyo.
Amalunga ekomishini entsha ezawamukela izikhalazo zabantu abayabe behlukuluzwe ngabezomvikela afungiswe ukuqala umsebenzi ngumongameli emasomnangagwa namuhla.
Ngiyakwanisa ukuthengisa 15 bills kuyangisizini andabona into ezi-seasonali but into enjengama-bills lama-handbag akukho seasonali nangabe ngithengise 20 pills.
Uhlelo olusekelwa nguhulumende weMelika soluncede amantombazana afika inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 eZimbabwe. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi sebelahle ithemba kwezombusazwe eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amalunga ekomishini entsha ezawamukela izikhalazo zabantu abayabe behlukuluzwe ngabezomvikela abagoqela amapolisa lamabutho eZimbabwe Independence Complaints Commission afungiswe ukuqala umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa namuhla. Abanye besithi ababoni ikomishini le iqhuba umsebenzi ngemfanelo, bathi insolo yabo iphezu komgcinisihlalo wekomishini le umnumzana Webster Jinamora wayengumahluleli we-High Court owajiya isikhundla lesi ngemva kokwetheswa icala lenkohlakalo. Basola njalo umnumzana Oliver Mandipaka olilunga lezanupf njalo wake waba ngusikomiti wamapholisa. Kodwa isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi abasola ukuba khona kwababili laba kulikomishini balahlekile. Amanye amalunga ekomishini le ngumnumzana Andrew Mataruse ongudokotela lonkosikazi Elizabeth Lusate oligqwetha. Ukuhlaziya lolu daba untukameni komo weStudio 7 uqoqele ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Ebhidlela Ncube.
Le commission iqhakatheke kakhulu ngoba iyadingakala ngenxa yokuthi kulamalungelo abhalwe kusisekelo sombuso, kutsho khona njalo ukuthi asengephulwa lawo malungelo ekusebenzeni kwalabo abangamapholisa kumbe endlela thizeni abalamandla okusebenzisa izikhali emsebenzini wabo, amandla okubopha, amandla okwenza lokhu lalokhuyana. Ngakho i-commission le inceda ngokuthi ikwazi ukuthi abantu bafinyeleliswe izikhalazo zabo ukuyo, ikwazi ukuthi ilandelele lokho abantu abakhalaza ngakho kube sekulungisiswa.
Ungathini ngokuba khona kule-commission kukaMandipaka?
Into eqakathekileyo ukuthi abantu nxa sebengene ezihlalweni bahlukane lalokho akade beyikho bengakangeni esihlalweni, balandele umthetho othi kumele bazimele, bangasebenzeli ibandla thizeni, bangasebenzeli labo abangabe befisa ukuthi bavimbele lokho okuyabe kufunwa ngabantu. Ngakho-ke nxa umuntu esengene esihlalweni kungakhathalekile ukuthi ube kusiphi isihlalo, kumele ahlukane lalokho akade yikho khona. Kuba kuhle yebo kambe ukuthi kukhethwa abantu abazathi nxa besezihlalweni abantu bangacabangela ukuthi kungenzeka njengoba yena esohlangothini loliyana luvaleleke lokho akufunayo ngenxa yokuthi laba ababona laphana babonakala behamba lecele elithile kumbe wake wababona behamba lecele elithile. Ngakho-ke kungumthwalo kibo laba asebefakiwe ezihlalweni ukuthi babone ukuthi ukusebenza kwabo asoze kube yilokhuyana okuza kwenza ukuthi abantu bacabange ukuthi basebenzela ibandla elithize, kumbe ukuthi asoze bawukhuthalele umsebenzi lo ngoba bake baba ngamapholisa kumbe okunye okunjalo.
Abanye bathi ama commission avele ekhona akaqhubi kuhle umsebenzi le ubona isebenza ngendlela ehlukileyo yini
asoze ube khona umehluko uma kungalungiswanga lokho kuvimbele ukuthi ama commission la amanye angasebenzi into eqhakathekileyo ukuthi laba abasezihlalweni zama commission umsebenzi lo bawuthathe ngendlela efaneleyo baphiwe ibudget yokusebenza baphithu balokusebenza kungabi khona ukubavimbelayo emsebenzini wabo kungakhathalekile ukuthi commission yakhona ibizwane ngeyani njalo iyakwazi ukusebenza uma engaphiwa amandla onke lakho konke kudingayo ukuthi isebenze njalo ilabantu abafanele ukuthi basebenze njalo beyuthanda umsebenzi kodwa nxa abantu bekhona bengawuthandi umsebenzi ingaphiwa ngibudget iyaphelela endleleni nje kube inkulumo yokuthi yake yaba khona ingenzanga lokho
umnumzana evidlela ncube ingcwethi kwezombusazwe bexoxa ecingweni lontukameni gomo we studio 7 ekobulawayo La nga impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla eZimbabwe ikakhulu kwabasakhulayo ngenxa yokusilela kwemisebenzi. Amantombazana amaningi athi asethole indlela zokuziphilisa lokuphandela izimuli ngemva kokufundiswa imisebenzi yezandla phansi kohlelo lukahulumende weMelika ule Dreams kubika uNgqwele Dube.
Amaphupha abasakhulayo abaningi aphelela eboyeni njengesithukuthuku zenja kuleli ngenxa yokutshabalala komnotho. Kodwa uhlelo lweDreams okuyisinciphiso somusho othi Determined, Resilient, Empowered, Ace Free, Mentored and Safe soluvezile amaphupha amantombazana amaningi ngokwafundisa imisebenzi yezandla ehlukeneyo efana lokuthunga, ukupheka, ukweluka inwele kanye lokwemba amatshe aligugu. Omunye wabahlonyiswe yilolu hlelo nguNicole Svanda oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lambili 22. Ngemva kokufundela ukuthunga impahla ngezikhumba, uNicole usungule ibhizinisi lakhe lokuthunga izicathulo esebenzela emkambo omkhulu wabenza umsebenzi ofanayo eBulawayo leRadiasta.
Uyakwanisa ukuthengisa 15 bells. Kuya ngesizini, andabona into ezisizinali, but into njengama-bills lama-handbag akukho sizinali. Uma ngabe ngithengise 20 pairs. With imali, I can sustain like day-to-day needs. I can pay rent, I can buy food, I can pay for my kid school.
UKhuseko Mlawuzi la yintombazana oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lambili 22. Futhi ufundile ukuthunga impahla yezikhumba njengoNicole. UKhuseko uthi usesenelisa ukuphandela umndeni wakhe esebenzisa imali ayithola ekuthengiseni yakuthungayo.
Yeah, iDreams isinjile impilo yami because now angisadingi imali ngokuthi maybe ngilale nomuntu khona ezonginika imali and lesimo sasekhaya sitshintshile because now sengikhona ukuthi ngingaba le mali. Angisadependi on someone else.
Omunye njalo wabathole usizo phansi kohlelo lweDreams uhlanzekile Ncube owafundela ukwemba eZimbabwe School of Mines koBulawayo. Yena uthi lanxa engakatholi umsebenzi okwamanje uziphilisa ngokugebha igolide ezimele.
Umsebenzi wangikhona awutholakali la. Ama-mines akhona but like khona lokhu kwamakorokozane siyahamba soyigebha then sesihambisa kuhamamili just like that sesibamba khona lokhu ukuthi nami ngithengisebha ya njiakufani.
Uhlelo lweDreams lusungulwe nguhulumende weMelika ngo-2015 ngenjongo yokuhlomisa amantombazana ngolwazi lokuzivikela kugciwane lengculaza lokuthola indlela zokuziphilisa ezifana lamabhizimisi amancane. UNicole uthi phezu kokufundela ukuthunga uhlelo lolu lwamfundisa indlela zokuzivikela kumkhuhlane emacansini.
iDreams yona yasifundisa nge-HIV prevention yabona oPrep laboPEP difference between PrEP lePEP lokuthi how do we reduce ama-risk okuthi sibe ne-HIV.
Umqondisi wogatsha lweMelika olubona ngokuphathisa abaswelayo emhlabeni jikelele njalo okuyilo oluqhuba uhlelo lweDreams olwe-United States Agency for International Development, USAID, eZimbabwe enkosikazi Jeanine Davis utshele iStudio 7 ukuthi sebesebenzise izigidi zamadola eMelika ezingamakhulu amathathu, 300 million, ukuthuthukisa amantombazana eZimbabwe aphezu kwesigidi 1 million aleminyaka ephakathi kwelichumi lanhlanu 15 kusiya kwengamachumi amabili nane 24 phansi kwalolu hlelo kusukela lusungulwa ngo 2015. Nyakenye lolu hlelo lufinyelele amankazana adlula inkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa 70,600 labafana abaphose babe zinkulungwane ezingamachumi ayisithupha 57,000 befundiswa ngokujulileyo ngezocansi kanye nokuzivikela emikhuhlaneni. Nonyaka unkosikazi Davis uthi sebesebenzise amadola emelika phezu kwamachumi amathathu lantathu 33.9 million. Uhlelo lwe-DREAMS bebambisane logatsha lwe-United States Center for Disease Control and Prevention, CDC. Uthi njalo ezigabeni zeZimbabwe lapho kulohlelo lwe-DREAMS sebehlise ingozi yokuthelelwa kwamantombazane igciwane le-HIV ngesilinganiso samachumi amane lane ekhulwini 44%. Uhulumende weMelika uqhuba uhlelo lolu kwamanye amazwe agoqela eSwatini, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, South Africa, Tanzania, Uganda, Zambia, Botswana, Haiti, Rwanda, Namibia, ne South Sudan. Ivi umeli weMelika eZimbabwe Ambassador Pamela Tremont uza kwethekelela kobulawayo ukuze bona inhlelo eziqhutshwa lilizwe lakhe eziphathisa uZulu. Imele iStudio 7 ngikobulawayo, yimi uNgwele Dube.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulivikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Hizi zalana zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi sezilahlekelwe ilithemba lonke ekuthini amabandla ezombusazwe aphikisayo eZimbabwe kule nguquko angayiletha ezalungisa ezombusazwe ezomnotho lezenhlalo kaZulu. Utuso Kumalo usipa lolu daba ese Johannesburg kwela South Africa.
AbeZimbabwe laba bathi ubugovu, ubuthengisi, ukuthanda imali, ukubanga izikhundla, ubugwala lobumenemene sekwabulele kwaqeda du amabandla ezombusazwe aphikisayo kwangasali ngitsho lodokozana lwethemba lokuthi angabuya avuke. Iningi lithi ingxabangxoza esebandleni le-Citizens Coalition for Change ikhombisa sobala ukuthi kumabandla aphikisayo sekugcwele amaganyana angela ngitsho lenhlasi yonembeza. Abanye bathi lamanye ngeke kuvele kusakhulunywa ngawo njengoba sehluleka ukuthola ngitsho lokuyisihlalo okukodwa ePhalamende. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Mkhwebu uthi ukubuya kwenguquko eZimbabwe sekusezandleni zikaMvelinqangi njengoba emabandleni aphikisayo sekusele nje ukhakhayi olungethusi ngitsho lenyoni.
Alisekho ithemba lokuthi ungathemba amaqembu aphikisayo eZimbabwe ukuthi engaletha utshintsho. Sibeyeza lapha bengabantu impela ukuthi hayi ngathi sisephejini eli-1 sizalwela utshintsho. Only to find that ekugcineni emuva backdoor yibo abantu abangathi bangama-deploys ezana. Baza nje kithi kuzofuna ama-vote just to confuse ama-vote bethathi bayabuyisele ekuqembeli ibusayo. So as long bona besidla, hayi abalankinga lakho.
Kodwa ke amabandla aphikisayo lawo abuyisela lezi ngqobe kuzizalwane zeZimbabwe leze. Obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-The Patriotic Front, uMnumzana Mxolisi Ncube uthi abasola abanye laba kufuze bazibuze ukuthi bona benzani ukuletha linkululeko abayifunayo.
Zakhuluma ngento eyenzakale eKenya. Abantu baseKenya bathe enough is enough, sesifuna ukuthi izinto zenzakale ngendlela ethile. Basukuma benza lokho abade bekufuna, ezinye izinto sizibonile zihlehliswa nguhulumende. Kungakho abantu beZimbabwe into yokuqala kumele babeyazi ukuthi amandla akibo, bese befaka umuntu bethi sikhokhelele kulokhu.
Unobhala jikelele webandla lezaphu uMnumzana Mthulisi Hanana uthi abakhona nayo laba ngabe ngasukuma baphatheke kwezombusazwe izinto zizaguquka.
Abantu ngababhalise ukuvota, bangalungiselele ukuya khona eZimbabwe lapho kuvotwa khona.
obengumgcinisihlalo webandla le Citizens Coalition for Change kwele South Africa umnumzana Thusi Ndlovu uthi uhlupho olukhulu ababhekane lalo ukuthi balwisana lohulumende osephenduke waba liginyambila elisemnyango wobhalu olugcwele imbila.
Uma ulwa nombuso ofana nawo lo esilwisana nawo kuba nzima ngoba abantu bakhona basisebenzisa amasosha, basisebenzisa amaphoyisa nani imishini kahulumeni. Abanamandla laba bantu. Uwabuchamisa uyabuya uza nenhlelo ezinzima kakhulu ezizokhipha izano.
Kodwa ke ophile ngesikhathi senkululeko waphatheka laye ekukhululeni ilizwe leZimbabwe uthi sezilahlekile injongo zomzabalazo kunkokheli zamabandla aphikisayo.
The leaders omunye nomunye usebenzela isithu sakhe, nama opposition usebenzela isithu sakhe. Imoto ehamba nomuntu osebenzela iruling party oku cabinet kuna the same. Akasahlali nabantu, usesukile manje, usehlala emasabhabhini. Onkomo bebephila nabantu, omgabe bebephila nabantu emakhaya, nabo sithole bebephila nabantu.
Abanye bathi ukuzalungisa isimo elizweni ukuthi lalabo ababalekele kwamanye amazwe labo baphenduke ekhaya kuyencediswana ukuletha inguquko abayikhalelayo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyano we-European Union usunike ele-Ukraine izigidibhozi ezingamakhulu amabili amadola, $180 million, yokulungisa izitiji zikagesi ezabhonjwa ngele-Russia. Phakathi kwemali le, enye yileyo yathuthunelwa ele-Russia ngumanyano lo yayisemazweni atshiyeneyo. Lokhu kubizwa ngabezindaba abe-Reuters, abakunhlanganiso ye-Commonwealth elungiselela umhlangano omkhulu ozakwenziwa kunyanga ezayo bathi kumele leBrithani lihlawule amazwe akuzwekazi le-Afrika kulandela ukugqilazwa kwabantu abaningi babebanjwa ngamandla okuba besebenze okungelambadalo elizweni leli. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba leBrithani lilakho ukunika impendulo ejulileyo amazwe akhonona ngodaba lokugqilazwa. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Impumela yokucwaningo lwenhlanganiso ezehlukeneyo oluphenya ukuthi ngubani onganqoba kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka olokudinga umongameli weMelika iveza ukuba abancintisanayo uMnumzana Donald Trump webandla le-Republican Party lonkosazana Kamala Harris we-Democratic Party baphose babe ngutshiki lobhanqa ngoba bajiyana ngemicijo emilutshwane. Ukucubungula lolu daba osithandekile emhlanga we-Studio 7 uqale ngokubuza uMnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula zombusazo ezimeleyo ukuthi kambe kuzawela ngaphi indukulo xaxaku.
Kufiphele kakhulu ukusho ukuthi kuzokwenzekani. Kufiphele kakhulu ngoba uma ngabe kuwukuthi namhlanje lona ephakama kusasa esehla kuphakama loyana, akukho lula ukuthi singatsho ukuthi ekugcineni onguyena yena ozalunqoba ukhetho lolu ngubani. Kuyasibuyisela emuva kumncintiswano owaba khona phakathi kwakhe uDonald Trump no Nkosikazi uHillary Clinton, lapho esabona umncintiswano nawo usondelene ngalendlela. Kodwa ke izikhathi eziningi loyana umama wayekahambe phambili, kodwa ekugcineni sambona uDonald Trump elinqoba ukhetho. Singatsho sithi isimo esase-America asifani nesamazwe amaningi. Esamazwe amaningi osethole amavoti amaningi usenqobile okhethweni, kodwa kusystemu yase-America akunjalo. Yilapho okwenza ukuthi kube nzima khona kakhulu ukuthi kuxaguleke ukuthi ekugcineni kosuku uma umncintiswano unje ngubani ongase alunqobe ukhetho. Singabona umama ukhamla enqoba engenzi balo zabantu ezizamvotela kodwa ahluleke uma sekuza kule eyinye isystem eyiyona naye eqakatheke kakhulu ukuthi kuqunywe ukuthi ngubani olunqobileyo ukhetho. Kusemnyama ukusho kodwa ke singakuchiya ezandleni zabo abantu base-America nezandleni zabo laba bobabili abancintisayo ukuthi kulezi insuku ezincane esezisele ezifutshwane esezisele ngubani ongaphosa amagalelo amakhulu angenza ukuthi sibone isimo sesishintsha kakhulu sesivuna oyedwa wabo. Kodwa uma kuzohamba ngalendlela kuze kuyofika mhla wokhetho akuzukuba lula ukuthi sibone ukuthi ngubani kahle kahle uzalunqoba ukhetho phakathi kwalaba babili.
Lo umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi icungula zombusazwe ubekhuluma ezimele bexoxa ecungweni lo sithandekile mhlanga kwe-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Kulamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change asehlale phose inyanga ezintathu evalelwe e-Remand Prison kulandela ukubotshwa kwabo esemhlanganweni e-Harare ukuthakazelela usuku lwe-Day of the African Child. Amalunga la akuqela umnumzana Jameson Timba, umkhokheli welinye lamacele le-CCC. Kusenjalo amagqwetha lentathelo ezindaba bathi bakhahlanyezwa ngabacatshangelwa ukuba badlelana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi sonke nxa besemthethwandaba. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Guda Msanka okunhlanganiso edlelana lebandla le-ZANU-PF e-Forever Associates Zimbabwe, lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele. Umsaka usungula lingxoxo.
Wonke umuntu ngabotshwa elizweni akukhathalekile ukubana icala lakhe ngelinjani, kumbe ubulele umuntu, kumbe yi-cyberbullying, kumbe utholakale njengalowo bebutheni ongekho emthethweni. Kuphela nxa kuyikuthi i-court ithwele ukubana abantu laba abalacala yawufaka wafakwa sobala kuvela kumaloyazi ukubana hayi icala abalenzileyo in fact akulacala abalenzileyo, yikho ukuthi iphele ngezinye indlela. Iyaphela njalo ngokuhamba kwabo entolongweni sebegqitshe sebekuthiwa hatshi sesilithwele ukuthi lilomlando okubana libelisenza okungafaneleyo bekuhambe entolongweni. So yikho ukuphela kwezindaba. Okwakhathesi kukhanya basayenza lokho, sisamelele njengelizwe ukubana sizwe ukuthi ama-judge athini.
Baba Mlalazi, nato kudaba khonapho ke ubona njani khonokho?
Akusimangalisi lokho ukuthi kube lalaba bavalelweyo ngenxa yokubana baphikisana lohulumende kumbe kababonisani lohulumende. Into evele ihlala isenzakala kusukela ngo-1983. Uzakhumbula ukuthi uLookout Masuku oDumiso Dabengwa babo bavalelwa bengelacala o lanxa i-court isithe hayi abantu babo kabakhitshwe. So i-continuation yokuzama ukusilensa abantu abaphikisana lo hulumende kusukela nini lanini. Ngikhumbuza umsanga ukuthi akula ngitsho lo yedwa, kubo bonke hundreds of people asebabotshwayo bebotshelwa icala elinjengaleli elibotshelwe labo oseke wakhonvictwa yi-competent court ukuthi hayi lo lecala kahambe sibayehlala e-court ngoba ayehlala ejele ngoba bebehlangene ongekho emthethweni, akula ngisho yedwa. So it is unfortunate ukuthi uhulumende angazi ukuthi wesabani yena elamandla amangaka ezivusele ephalamenti kuhulumende elezigi lakhe esenza yonke into ayenzayo ukubana laba abantu aba-innocent abalelungelo lokuthi bahlangane njengamaZimbabweans why beqhubeka belokhu bebotshwa abantu abanjabo ngarivume bake babotshwa before akulacala, khathesi bambopha akula i-abuse inje yomthetho le mthethwandaba.
Yes, yakuzwa kakhulu Mlalazi. Umphendule khonapho baba Msaka.
Into engibonayo kuloko akukhulumeleyo yikubana uyavuma ukuthi abantu babefika e-court amajaji ethi abala macala. Lokho kutshengisela ukubana kule separation of powers kujudiciary yethu le-legislation yethu abazomthethwandaba lalaba abanjani abaphezulu. Kutsho ukuthi asinike nini ama-court njengoba yena sevumela ukuthi ngama-competent court, asiwanike nini ithuba elokuthi behleluze njalo bebone indaba leyi ukubana abantu laba balecala na kumbe abalacala. Uhulumende akasoze ehlale eyekele izigcilamquba, eyekele abantu abafuna ukuthi belethe ungazwanani elizweni behamba nje scot free ngoba kulabanye abake babotshwa bakhitshwa babotshwa bakhitshwa. Hhayi, uhulumende uyenza umsebenzi wawo, amapolisa ayenza umsebenzi wawo.
Ye baba Mlalazi, cuba ngamaphitshane kulam.
Uhlupho esilalo umsanga ngenxa yokuthi ukuloliyana uhlangothi olungale yikubana amapholisa a-abhuza umthetho. Kube sokusiba le state esingama-prosecutors esihlala sifuna ukuphushela ukuthi abantu bahanjiswe ejele lanxa kuclear ukuthi gabala macala. Kulama-cases amaningi esihlala siwabona amacala njengabo-Hopewell abagcina bephumile ukuthi uyabutsheliwe yi-court ukuthi umthetho nje kawusekho, kodwa uthole ipolisa eliyi-activist yezani lifuna ukuthi liwusebenzise komunye umuntu. Unfortunately yikho kwenzakalayo, ndomsanga are not affected ngakho because bakuzana u-P F. Akutsho ukuthi abantu bezana u-P F kabahlangani bona, bayahlangana but umthetho u-applywa ngendlela ezihlukeneyo ngoba instead yokuthi sibe le-police commission e-professional, i-police service e-professional, siphakathi kwamapolisa silama-activist awezanu afuna ukuthi ancindezele abantu esebenzisa umthetho, which is very unfortunate. Silama prosecutors amanye athathe emapholiseni ayeba ngama-prosecutors abangama-activist, which is problematic. Yikho namhlanje silalolu hlupho ukuthi kunabantu abahlala bekhala nje nsuku zonke nxa kathi ibandla elibusayo lile support, why lizama ukuvimbela amanye amabandla ukuthi akhankase.
Lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi olandela zombusazwe lomnumzana Gula Msaka okuhlanganiswa edlelana lebandla lezanu PF Air Forever Associates Zimbabwe, Betoka Le Studio 7. So we see that this is Imibono Yenu, the number of the Le Studio 7, and it's to Melayona in WhatsApp.
Kati manje yena umnankaka ube ngapi ngayi ndizamshina iwe engekho yena bekumela kade yona ube ngapi uhambe ngani emhlanganweni ngoba emhlanganweni ufikile hayi laba abantu bezana bangabodlala ngengqondo zethu sibadala thina for into lezi ayikho nje isitori saba abasenzayo la bayambuluzokuya laba bosengezo wakhona lo kuthiwa usengezo lalo kuthiwa ngukhaliphani sebeyaxosha manje laba ababruka bakathesi ngoba sebethola imali imali ephele kasuke ephathi akuzela triple C bayithengisela izanu p f usengezo lo khaliphani ngathesiba sebebona leyo mali okuthiwa ngephathi yikho sebexosha labo mthwe barayithi babaxoshe labo bayizithupha kustereki barayithi babaxoshe bayidlebodwa imali so mali ephathi leyo ibonus yabosengezo abanikeza izanu p f i-2/3 majority le esinayo kathesi sebefuna ukuyitshintsha imithetho ngokuthanda kwabo bathengiselwa ngusengezo ukhaliphani izihlalo zonke lezo.
Siyabingelela siyabonga Studio 7 kodwa silokhu esidana kakhulu ngoba kade sacela ukuthi inews zethu abantu azengeza isikhathi kumbe kufakwa ezinye zisebuseni ukuthi abantu bakwazi ukuphawula bonke ngabe kuningi sicala lokho. Akula manzi somiso indlala ingaka izanu vele ayisiphathi yabantu nje ibambe abantu ngonoxhaka. So kutsho ukuthi siyalungisela ngaphi leyo nto uma inkundla yethu seliyivalile and alichazele ukuthi izayivula noma vele sikhohlwe nje sichithela umazi uba isekho le nkubo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo njengakhohlwa kulive talk namhla kuhlelo lwabesifazane. Asiyihluzeni bomama, sixoxa labomama abangabalimi. Singakehlukani sike sikhangele ezinye zezihloko zendaba. Amalunga e-commission entsha ezakwamukela izikhalazo zabantu abaye behlukuluzwe ngabezombikela afungiswe ukuqala umsebenzi ngumongameli emsomnangagwa namuhla ake kuba lapho ohlelo lethu namhlanje oluvalisa umthembo sithemba uKip Stube lilale.